impumela A-level le siphumile iyajengisela ukuthi isikhathi se-COVID lesi abantwana bafundanga okuzwayo. Ngazathi last year bafunda kwisikhathi okufitshane, meaning i-content coverage yangkhona abakwanisanga ukuqeda ama-syllabus. Abaqedayo kusho ukuthi basebethola emaceleni ukuncediswa ngababalisi ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Okunye esikunanzelelayo kona okwenze yayehla impumela A-level indaba ye-teacher incapacitation, khona ukuthi u-teacher abhadalwa kuhle, kwenza ukuthi even laphana isikolo sesivuliwe after COVID asiye wonke u-teacher ayisebenza gadalala, esebenza ejabulile. Le ndaba ye-infrastructure as well, ukuthi aluba uhulumende yakubona kuqakathekile ukuthi kwakhiwe amabhilidi, ama-classrooms ezikolo lapha, especially khathi esinesikhathi esinje se-COVID, sikwanisa ukuthi abantwana bonke benelise ukuthi bathole imfundo elingeneyo. Kungabi khona abanye ababuya amalanga, abanye bebuya nsuku zonke, abanye bebuya 2 days in a week, indaba yokuswelakala kwendawo zokufundela.
Kuyini okungenziwa ukuthuthukisa izinga lokupasa kwabantwana?
Esikubona kungayenza iphasiwedi ibe ngconywana yokuthi 1 eqakatheke kakhulu, utitsha akabhadalwe kuhle. Bona utitsha engaphuma ku-incapacitation abe capacitated, utitsha uyasebenza gadalala acover up isikhathi lesiyana asingazange sisetshenzelwe. 2, i-building of infrastructure, ngoba sazi ukuthi COVID days aphela nini. Akube le more classrooms that are created so that i-social distance iyayenzakala. 3, akuqhatshwe teacher babe baningi, sishare ama-class la agcweleyo, abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase. Singakwenza njalo impumela iyaba positive, instead siza increase ku-pass rate yethu ye-A-level.
Likhuluma nge-incapacitation okwenza lifundise kabili kuphela ngeviki kulezi nsuku. Luhamba njani lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esethusela ukulibambela iholo kanye lokulixotsha umsebenzi?
Incapacitation indaba le sibabona befaya emaphephandabeni lapho ukuthi 50% yabotisha ayiyi emsebenzini, lobe enye 50 hamba bathi ayisebenzi. Thina njengenhlanganiso kuyasitshengisela ukuthi imeseji yethu izwakele sibili, kutsho ukuthi sebekunanzelela ukuthi otisha abaye emsebenzini ngendaba yokuthi imali ayikwani. We are also hoping ukuthi bekunanzelela kunjalo bazathatha indaba ye-teacher welfare bayitreate with agents, ukuthi ababone ukuthi kule solution ephumayo, i-solution e-positive towards increasing our salaries. Athenge kutsho ukuthi laba abasethuselayo bayasithrethena abathi no work no pay. Thina sithi thina sidla ama-threats, thina sikhuma indaba eyiyo e-genuine futhi. Enalo abasethuselayo bathi no work no pay, singabayithusela sithi, singabayithuseli njalo sithi, mina sithi asitshintshaneni, right? Yena la iholi i-20,000 yethu nale esiyiholile sithi sisimthathele yakhe i-pay yena izuzayo. Sithi hayi, sicela lani li-budget nge-20,000 eholwa ngu-teacher. Umuntu ohola i-20,000 ngeke zeze qala ukukutshela o-teacher ethi no work no pay. Sithi budget nasi 20,000 labantwana abangu-3 abafundayo abagadayo umchova ulandlu yarentu le mali ka-landlord. Sibona ukuthi nge-20,000 bond kuyaphumana. Yikho esikutshoyo ukuthi thina eyethu imbi ukukhathazeka kwethu ku-genuine, asila imali yokuhamba emsebenzini nsuku zonke, yikho sihamba kanye kumbe kabili ngeviki.